studio phezulu studio phezulu ndinjani hala abantu bezimbabwela abakathutheki basezahlupheka elong mawelo ke beqinisa amaqanda belandelana lezani basezawukhomba umzelo otshwala kusesekuncane lokho laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo abasebenzeli muntu basebenzela izikhwama zabo labantu abawulefu nama-overseas kuphikuphi le mizi ama-mesheni lineni lokhu elilandelana lezani loku ethi yeyizani injinje yeyizainje alikawonduda lisadlala abantu bezimbabwela lizatama lizadlala maloku elawutadlala lizedlala lizitodlala lizezatama ezimbabwe lizatama lizaginqingwane okwenu njekelani zanu votelani i-3PC yehlulekela sibona ukuthi yenza nesikhipho esifakeni asilandaba ukuthi iphathe ukuthi ayiphi thina sifuna izimbabwe lungu
ngiyengibulise ku-studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu enkayi kwendoda uSikhobokhobo mina-ke ngithanda ukusola kakhulu lokhu okwenziwa nguMnangagwa u-Emerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi ongenanamsebenzi konke abantwana laba efika abaletha ama-sanctions ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa wena owaletha ama-sanctions ama-sanctions lawa anikezwa thina nguwe wena nezanupf yakho so mina mbona ukuthi uthi i-America yini faka ama-sanctions kanjani wena ngiwafaka thina ama-sanctions wena khipha ama-sanctions wafaka kithi uzobona izinto zakho zihamba kahle wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho
sanibonani mashabezulu khulumisa yimi Moze Mdimba Moses mina bengicela bakithi ukuthi i-America ingenele cela lesikhulumele nohulumende we-America uhulumende we-America ebheke ilitho elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi siyacela sibele ukuthi ama-elections lawazayo lawa ebesicela ukuthintsha kodwa akusoze kutshintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano izano yiyo ukukontrola zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi izeki ngezano ikontrolwa izano so akungeke kwafa kwalunga kathesi nanku zokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza izano akulazano okuthiwa iwinile izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu ingawina kanjani izano ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano iwina kanjani akulazano ewinileyo kwakithi siyacela uhulumende we-America Mr. Joe Biden siyacela sibile ukuthi lisizamele ichebo
salibonani basakazi bakastudio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba njengoba zinjalo kubuhlungu lapha kubuhlungu la kakhulu la lapha kakukho lapho esiya khona la amaphathi ethu lawa ama-opposition istrateji sabo ungathi sesephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu mpela lapha kulobunzima la kakhulu laphana bakithi kakula demokrasi eZimbabwe akula demokrasi sibuswa ngugoliyathi laphana sibuswa ngugoliyathi ngicabanga ukuthi mina laphana ama-opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho esiyakhona i-ZANU-PF iyabatshengisa ukuthi khonana ile nduku mpela induku engamangokuqonda ile nduku ebantwini so lapha kulokunzima la kakulanto e-right la amaphathi lawa afanele ukuthi khonana bebe le-strategy sibili abathuma laso ngoba laba abamaphathi lawa bangaba ngabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uChamisa laye mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think it's childish mthongani kathesi umkhokheli we-3PC usekuthumela amazwi enduduzo womnangagwa in politics you don't do such things in politics konoku ugayiza ungathi usiduze kwamnangagwa it costs you ama-votes Iko kutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi kulo mnangakho you one and the same thing. You are a small puppy yezanu PF. Vele abantu ngavele uqalise uChamisa uthi kafundi. Last time mina I did not vote for uChamisa and his party. Last time MTC. Why? Success yakuma elections umgabe esexotshwe izanu. Umgabe wathi sengihamba loChamisa. Ngathi ngalo uChamisa nxa esebisa umgabe back again. Then it means this guy vele sibhoda wandawo. Akafunde uJaga siyasympathize naye siyazama ukusondela kuye. But ulahla intsoro lebhora ngelast minute. You cannot be wena ukukhulunywa ukuthi uzokhalela umuntu elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho, chaya abantu bakho, lokhu siyamkhalela. Ama-eyebrows ayaraiser bonapho.